Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuMfumfu 2020 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bathi abantu kumele bazivikele kugcwane le COVID-19. Loba kulabantu abalithumi lanye 11 abahlole izolo batholakala belomkhuhlane lo.
Siyaxwayisa kakhulu bantu bakithi lilandele khona okwelaka utshelwa nguhulumende. Amamaski aqakatheke kakhulu.
Ibandla lezanu PF lithi lifisa ukuvotelwa ngabantu abafika izigidi ezinhlanu 5 million ngomnyaka ka-2023.
Abantu bakhona bakhona okufunakala ukukhuthazana nje kuphela ukuthi abantu basuke.
Izakhamizi zivuselela idamu ukwenzela ukuzithuthukisa.
Into enkulu, into ezo empower umphakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuthi balandele isikhondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ngesikhathi kulabantu abalithumi lanye 11 abasanda kuhlolwa eZimbabwe batholakala belomkhuhlane we-coronavirus. Ubevisigama usethulela lolu daba.
Kukhanya ngani balutshwana abantu kulezi nsuku abahlolwa betholakale bele COVID-19 eZimbabwe, loba nje lilakho ukumemetheka kakhulu igciwane le-coronavirus nxa abantu bengalandeli iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ebona ngezempilakahle eye-World Health Organization labezempilakahle elizweni. Okwamanje kulabantu abafika phose inkulungwane ezilithumi 8110 asebatholakala bele COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle luthi abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7673 sebaphepha kumkhuhlane lo, kuthi ke abedlula amakhulu amabili 230 babulawa yi-COVID-19. Odokotela bathi abantu bengalibali ukuthi igciwane le-COVID-19 lokhu limemetheka. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital uthi kumele abantu balimuke ngoba lingamemetheka okwethusayo igciwane le-COVID-19 bengekela ukulandela iziqondiso ezethulwa ngabezempilakahle.
Xwayisa ukuthi ligqoke amamaski nokuthi ligeze izandla lokuthi lingaxokozeli lifuqana limelele izinto lapho elithenga khona. Liyaxwayisa kakhulu umkhuhlane lo, kukhanya subuya okwesibili. Kwezinye indawo nxa ubuya okwesibili kukhanya ukuthi uyabe usulamandla.
Ungwenya uthi kumele abantu bagqoke ngemfanelo amamaski ukwenzela ukunqabela ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19.
Siyaxwayisa kakhulu bantu bakithi lilandele khona okwelaka utshelwa nguhulumende. Amamaski aqakatheke kakhulu. Sibona abaningi liwagqoka kodwa lichiya amakhala phandle. Lokhu kuyingozi embi kakhulu. Siyalincenga abantu bakithi, umkhuhlane lo uyayenelisa ukubulala abantu abaningi.
Lokhu kusekelwe ngabanye odokotela abathi kumele abantu baqaphele ngoba umkhuhlane lo umemetheka okwethusayo emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela seJohns Hopkins University sithi sekulabantu abafika phose izigidi ezingamachumi amane 39 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Isibhedlela lesi sithi abantu abedlula isigidi 1,110,843 sebatshona. Kwele Melika kulabantu abafika phose izigidi ezilichumi 8 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Sokwatshona abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 219,000. Omunye wabantu abaphepha kumkhuhlane lo eZimbabwe uThabiso Gumede uchasisa ngokunye abhekana lakho engakahlolwa umkhuhlane lo.
I-corona satholakala silayo sibili. Engakubonayo ukuthi mina kuya ngomzimba womuntu ukuthi umzimba yabe ugcina okunjani ngesikhathi sonesethu etholakala elayo i-corona. Mina ngatholakala ngizange ngitshengise any ama-symptoms emzimbeni ngaphandle kokuthi ngangitshawa likhanda kwesinye isikhathi. Kodwa ke ikhanda lakhona ongeke washo lalo ngoba kwakuyikhanda lento elijayelekileyo nje.
Umnumzana Thamsanqa Khumalo uthi kulabanye abantu abathandabuza ukuthi kulomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe.
Athe sound esibazwe ngabantu sibabona esibazwe ma reunions bayaningi saseke sibabone njalo noma labona abo kuphunywa ezinye izinto ukuthi angamanga yilokhu lalokhu ya sasikwenza khonoko ngesuku zokuqala kwe AIDS kayikho ngamanga sileli iziwithi emaphepheni kodwa sibabona abantu abaningi abaqina bechona ngakhonoko ikhwathesa abantu abaningi sesinqabela lesi sifo kodwa ku COVID lapho khanya silibele kakhulu ngizama ucebisa uZulu ukuthi hayi sifo lesi sikhona kasinqabeleni
ukhumala uthi sifo lesi kasikhethi muntu inkuthazo le yenziwa usumemetheka umkhuhlane lo kuzwekazi le-Europe lakwele Melika okungavalwa amabhizimusi lokunye kusenzelwa unqabela i-COVID-19 ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
iZimbabwe Anti-Corruption Commission kubikwa ukuthi ihlolisisa ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngudokotela John Mangwiro umsekelo umphathintambo wezempilakahle okuthiwa waqhatsha inkampani ye-Youth Healthcare okungekho emthethweni iphephandaba le-Sunday Mail libika ukuthi udokotela Mangwiro wethusela ezinye izisebenzi zenkampani ethenga amaphilisi lokunye esithi kumele i-Youth Healthcare ithenge okwakufunwa nguhulumende okugqela imitshina yokuhlola i-COVID-19 ebiza amadola adlula izigidi ezinhlanu lengxenye $5.6 million kasenelisanga ukukhuluma laye ngodaba lolu ngoba ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe ayemsekela kuhlangothi lwezempilakahle udokotela Obadiah Moyo wasuswa esikhundleni lesi esethuswa icala lokuthi wadinga inkampani ongekho emthethweni ukuthi ithenge impahla ye-COVID-19 ngemali efika izigidi ezingama-60 million dollars ibandla lezanu-PF liqhubekela phambili likhankasela ukuthola abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5 million abangalivotela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ibandla leli lenza imihlangano eminingi ezabelweni zonke eZimbabwe lapho likhulumisana khona loZulu ngokubhalisela ukuvota. Inhlanganiso ezizimele zodwa zisanda kwenza uphenyo oluveza ukuthi balutshwane abantu kakhulu ababhalisela ukuvota. Bazavela ngaphi abantu abaningi abadingwa libandla leZANU-PF? Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Joseph Chuma okubandla elibusayo njalo owake wamela iphelandaba mpophoma edala lephalamende.
Ipopulation yeZimbabwe iyakunika ukubana abantu laba bakhona kodwa ngezizathu ezithize abakho registered kumbe bebengasekoli ukuvota. So yabantu esithi sibona siyobaguduza ezindlini emakhaya sibanike ithemba sisibaningi njalo futhi i-drive yokuthi abantu nazile lobana ivoti yabo lilungelo labo eligcweleyo okumele beli-exercise.
Siyabona ukuthi kule nhlanganiso ezithi abantu abalutshwane babhalisela ukuthi bavote ngo-2023 ubona ngani pho nxa kunjalo lizabathola ngapha
abantu bakhona bakhona okufunakala yikukhuthazana nje kuphela ukuthi abantu basukume abantu bangakhuthazwa hayi abanokulabanye abantu ngiyakwazi ukuthi amalunga ye-TV nikuzamphefu ozihlalelayo phansi ukuthi hayi veningiyakwazi sesiminile sekele ukuyavota engakwazi ukuthi inambakelelyani nxa isibareduce ingasidlisa futhi kwesinye isikhathi. So abantu kumele bekhuthazwe abanye abantu belabanipho ukuthi hayi it's obvious it's over uyabona phala ukuthi nxa ibhoso idlala okunye umuntu ethi hayi ngiyabesiya ngaphi uyabukela vele sesiwinile kungathi hayi but iyafunakala la ukuthi nxa ukhoaphana estadium uyixuselisiya phambi labana uyinike idlamu zambelala la mantshukuntshu so ngiko okufananayo nakithi na kulona amamembers ethu bayahlala phansi bethi hayi vele siyawina obvious bese bekhona ukuthi hayi kumele besuke bevota
kodwa abantu lokho belethemba yini ngezokhetho golide.
Ithemba likhona ligcwele kakhulu ngithemba ngoba uyakhanya even nakithi ngapha ngalo ukuthi into zokhetha zihambe kuhle kulo kuqhela phakathi ngalo ukuthi ayiharani lebulawayo namanye ama-town lawa siyawathatha wonke ngoba yiko vele futhi all ama-influential members ezanu-PF angikhona kodwa siyibe emakhaya amaphizi emakhaya kwesikhathi vele abangekho ngivivili phezulu kuma-structures ethu awephathi thine kuma esuma-top stars ephathi sidliwa ngapha e-town so nxa umuntu kodwa sa uyayiqhubela ezula sibili why would I not make sure that I get isithithi yami zami ingene ngiye eparlament so konke lokubana abantu nxa usubachasela bekuboni
Umnumzana Joseph Tuma wake wamela iphelandaba Mpophoma ejala lephalamende ekubandla lezanu PF. Sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana abekezela madumafuzayo ingcwethi kwezembusazwe ezimeleyo.
Sebesinika iwarning yokuthi vele bazawathola amavoti alandaleyo angu-5 million kumbe alandaleyo 5 million. Ngendlela zabo abazenza ngayo ukuthi bayithole lo 5 million. Ngoba akula nje abangaba so confident ngokuthi bazaba ne 5 million votes kungena lutho abazaliyeza towards ukuthi bayithola leyo 5 million. So kuyasitshela ngokusengicebe ukuthi hayi kukhona asebekuhlelile, kukhona asebekuplanile izalo sokulesi khathi eside silayo. Ingaqamba konke kuqambileyo kuzadlalela khona lapho. So maybe leyo 5 million bakwazi bazayithola.
Siyabona kule nhlanganiso ezithiyeneyo ezithi abantu ababhaliseli ukuvota kuyahlupha sibili. Kwezinye indawo bathola abantu abangu-10 kumbe 0. So bayabe sebethole ngapho konke lokho.
Kungaba kuliqiniso. I think esesikubona on the ground kathesi, ngingazi why amanye amaphathi engakwenzi ukuthi izanu PF ibhizi ngawo. Babhizi ngendaba naleyo kurejista abantu ukuvota, especially lokho ekwakhulunywa ngendaba ye-delimitation. So kule activity thize ebonakalayo ukuthi kule number yabantu abacatshangela ukuthi ngabe zanu PF ababhizi besiyabhalisela ukuvota. Ongawathi zanu PF ukuthi kulama numbers ewafunayo usiya ku-delimitation kube nama-constituencies abawakhangeleyo ukuthi bawafune. So baku-process yokubhasa abantu bebasa lapho kuya booster khona ama-numbers for i-delimitation. Okudalisayo ukuthi ama-opposition parties amanye athule. Akula activity abayenzayo ngathi delimitation abakwazi nokuthi iyabuya babhizi ngokuxabana kwabo lokuzwa nje siza sebebangisana ama constituents already.
Umnumzana Bekezela Madumafuzayo ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa. Sixoxe laye eseGwanda esabelweni seMatheweni South. Abantu ezombe enkabazwe sebevuselela idamu elagqitshelwa lithebethebe kwenzela ukuthi bazithuthukise. Umlondolozi Ndlovu usetholela lolu daba.
Izakhamizi ezihlala esigabeni senduna uThukela Ntabeni zithi kuqakathekile ukuvusela idamu leMaje elakhiwa kudala ngoba inkomo zabo kazisela ndawo yokunatha amanzi njalo bafisa ukwenza inhlelo ezishiyeneyo. Omunye wabo umnumzana Thulani Ndebele uthi kuyajabulisa ukubona abantu bebambisana ukwenzela ukuzithuthukisa.
Angibonge kuqala umqondo omuhle kangaka ophangalele kangaka ukuthi kuqalwe iproject eyokuthuthukisa isigaba. Into nje ukuthi sifake nje umbono onjalo noma ungakaqali ukwenziwa into ezinkulu. Into nje kumele siyibonge, into powerful, into enkulu, into ezo empower umphakathi. Ngifuna ukuthi ngithi asiqhubekeni ngokubambana.
Esinye isakamuzi endaweni le, umnumzana abadala Dlamini uthi uhlangothi lukahulumende olwe District Development Fund DDF soluhlelisise indlela yokuvuselela idamu leli.
I-DDF report sesiyibonile. And ngithanda ukubonga kakhulu and that DDF report bengithanda ukuthi ngichasise ukuthi kumi kanjani abanye kukhanya kasika kuzwisisi ukuthi kuhamba kanjani.
Umnumzana Livingston Stimela isakamuzi sakulumango uthi badinga imali yokuhlawula okuza kwenziwa inkampani yeGoddard elakho ukubancedisa ekulungiseni idamu leli.
Omunye wethu kwakhuluma ngoGoddard ukuthi uGoddard angasenzela ngcono. UGoddard yes got the potential to do the job kodwa ke engakayenzi umsebenzi uGoddard uzathi where is the letter of authority, and that letter of authority is the DDF report because that is a state dam, it's not a private property dam. Yikho ke let us not criticize that correspondence from the DDF.
Abantu bonke esigabeni lesi abagoqela umnumzana Lindeli Ngamantoni bathi lizancida uZulu lingalungisa idamu leMaje.
EMaje nayo imeva kodwa mina inhlanhla yami mina ukuthi amadamu wonke ngawami ngoba yonke idamu kimi liyangisebenzela. Balona lesengijelele elukude kakhulu kodwa akukho vele lapho engizasilela khona. Akukho lapho engizasilela khona leMaje ngelami, lakwaMbiba ngelami. Elengijeni ngelami konke ya amazwi akho lawa umbono omuhle lo.
Izakhamizi zithi zisebenza lenduna uThukela Ntabeni loSobhuku umnumzana Kenneth Siwela abathakazelela ukuvuselelwa kwedamu leli. Akasenelisanga ukukhuluma leziphatha amandla zikahulumende ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Singangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. kulabesifazane abaningi abatshengisele izolo emadolobheni atshiyeneyo besithi kumele uZulu asuse umongameli Donald Trump esikhundleni ngokuvota kahle lonyaka kukhetho oluzakwenziwa ngenyanga ezayo. Bathi kenze kahle uDonald Trump ofuna ukufaka esikhundleni umahluli abathi uzavimba amalungelo abo. Kulabanye njalo abasekela uTrump abatshengisele kule Melika beveza ukuba basekela konke akwenzayo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Namhlanje silenhlanhla enye emangalisayo silobaba uNhlanhla Yamangwe Ndiweni. Phela abantu bathi induna kaZulu baba Ndiweni siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga baba Dube, siyabonga baba Mthembu ozithembayo. Siyajabula kakhulu lapho, siyabingelela nje umahlaba ezulu jikelele.
Siyabonga kakhulu Mdladla ukuthi sibe lawo namhlanje. Abantu bathi uMdladla phela bathi uthi uNdiweni. Indaba esithi uMdladla.
Izithakazelo zakomjola zakamkheswa uMdladla odla amandla akhe lingwe limqongo imputhi abahlathi izizwe lezizwane ilodunga kandaba amaleba omfudla
uyasithatha sibili akusweleke induna kona manje ikuphi ungathi kona manje
kunapha ngiseLondon baba Dube ngiseLondon lapha kade ngiLondon nje ukuthi bangikhangile nje amehlo lapha esibhedlele lesesikhulu sengiqede iminyaka eminingi kakhulu ngibuya khonapha. Yikho ke bangibiza futhi ukuthi ndoda hoza lapha sibone sikusize.
Ye athi namehlo khona manje.
Hayi siyambonga uSomandla Sibili, hayi ayaqhubeka aba ngconywana lokho bengisebenza baba Dube lokho bengibamba bamba bengiqhuyina lapho lalapha kodwa ngiyabona ukuthi hayi ulwazi lukhona nesandla senkosi sikhona. Yikho ke hayi ngiyaqhubeka abadala babesithi ngihamba lakho ngihamba lakho bakwethu.
Ye kodwa singathi kuyalunga yini kumbe kwathini?
Hayi bathi kuyalunga kuphela bathi sikhangela nje isikhathi esifitshane kuphela ama few weeks nje if that.
Yeah, so ke akusitheleke nduna ukuthi okwamanje kwenzani ngoba sezokuthiwa ke siwasuswe buduneni lapha lalapha kuhamba njani kathesi?
Hayi lokhana le lokhana mntu omdala baba Dube umlilo wamaphepha baba umlilo wamaphepha kwakulotshiwe civil constitution laphana ukuthi ezombangazo zingangeneli ezithinta ubukhosi.
Abantu sebakunika ititle yokuthi uyinduna yabantu kutshona kuwe khonokho
lokhu baba Duba kunika ijogwe elibanzi kakhulu ukuthi mele nanzelele ukuthi yonke into engiyenzayo isobala iphambi kwabantu lakho kuyangikhetha indleba lezi ukuthi ngilalele abantu ngingabakhulumeli ngizwe ukuthi bafunani kuyini okubadubayo ngiba lesifindo ukuthi ngibahambele ngezinto zonke lezi. Yikho ke kimi nxa nisizwa konke lokhu kunginika ijogwe elibanzi lakho ijogwe leli ngalikhetha kudala kwenza igazi litshise livuthe baba Dube liqinise inhliziyo liqinise imzimba likhaliphise ingqondo isifuba sikhukhumale sengikwazi ukuthi ngiyisithunywa sabantu noma nini noma kuyini noma njani ngiyisithunywa sabantu. Yikho ke okwami ipho ngesilungu okuthiwa ukuziphelela nje amakhiwa abathi personal life ayikho sengiyisithunywa sabantu.
Kukhona okwethukayo nxa kuwukuthi ke khumbula ngakhona kade bekwenza khona ikhona into yokuthatha isuvalo.
Hayi akulwa baba Dube baba Dube ngingalinganisa baba ngisithi nangu umfoka gasela usengena laphana e-11 battalion khona lale kithi uyasayina phansi ukuthi ngizaba lisoja. Usevumile ukuthi kwelinye ilanga bazathi nansi impi ndoda zivuka dophi isikhale uye khonale engxenye asoze uphenduke. Ngisesimeni lesi angilandaba lezinto zonke lezi kade bezama ukuzenza. Eyami ingqondo elami ilihlo likhangela impilo zabantu ukuthi baphila kanjani ngibavikele ngendlela zonke ezami esemandleni ezivela phezulu kuNkulunkulu. So konke lokhu kade bekwenza ayi kunjengempukane ethi ichaya indlovu inqindi egangeni. Indlovu ayizwanga lutho iyaqhubeka kodwa umpukane uthi hayi ngimtshayile ngimtshayile ngimtshayile.
Ye so ke nxa singaqhubeka siyaphambili lapha babantweni singathi ke khona ngale lapho okhona entaba zinduna siyabona ukuthi kule cala leliyana okuthiwa walenza wathini wathini icala lenani selime ngaphi khona manje kwakumele ukuthi wa-aphila bakugranta i-$500 ibail. So khona manje kume njani khona manje
laphana lime khona phana ukuthi hayi lingene se futhi kulaba ku high court bayibambe indaba bayibone ukuthi liqiniso kumbe akusoqiniso ngoba hayi ngichaya ihlombe sibili kubaba uncube uwatchman ncube le team yonke yamagqwetha amaningi kakhulu bantu bathi gwaqa bathi mdlala leyi ngethu
ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge induna yabantu ubaba uNhlanhla Mangwe Ndweni sibonge kakhulu baba
baba Dube Mthembu baba siyabonga kakhulu Mahlaba Ezulu siyabonga siyabonga kakhulu
soku isikhathi sohlelo lwabatsha
Ningali tshona njani umthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje okhulumayo nguMike Wobe namhlanje kuhlelo sixoxa lomlobi njalo oyimboni umnumzana Njabulo Moyo ngomsebenzi wakhe umoyo usanda ukukhethwa ukuba ngumunye wabancintisa kuhlelo lweBulawayo Arts Awards Njabulo ngiyakwamukela kuhlelo amhlophe ngokuba ngumunye wabakhethwe ukuncintisa kuhlelo lweBulawayo Arts Awards kulomnyaka. Ukubona njani ukukhethwa kwakho ukuba ngumunye ozabe ncintisa kulolu hlelo kulomnyaka?
Ngiyabonga kakhulu umfowethu Mike Hobe ngokubana uxhumane lami uhlelo lolu engilibona luhlelo oluhle kakhulu. Njengomlobi ngikhethi ubana ngincintise phakathi kwabanye abalobi endaweni yakoBulawayo lokhu kuyinto engijabulisayo njalo ekhombisa ukuthakazelelwa komsebenzi wami nguZulu ofunda lezi ngwalo nguZulu othanda njalo ukubana uqhubekisele phambili uhlelo lokuthi abantu njengabantu abansundu sizilobele ingwalo ezingasifundisa zisiyakhele ikusasa elihle
okwamanje Njabulo usulo be ingwalo ezingaki njalo bengicela ukuthi utshele uZulu okunenge imalana nengwalo zakho
sengilobe ingwalo eziyisikhombisa ezigoqela ingwalo zenkondlo ezimbili ezithi zona African Sketches lolunye olubizwa ngokuthi Sketches from My Soul lezi zinkondlo ezijonge ukuvusa ugqozi zigaqazele zikhuthaze njalo zifundise zikhuze lapho singathi umphakathi ongabe ulahleka khona usuncedisa ukubana umphakathi kawuthole unyathela nanxa izinto zingabe zinzima okwamanje ingwalo esengizilobile lezi zimayelana ngokuthi sinanzelele ukubana emphakathini kuba khona izikhathi zobunzima kodwa munye lomunye akumelanga sikhalale selahle imbeleko ngokufiyelwa kodwa kuyadingeka ukubana siqhubekele phambili silokukhangelela impilo eyakusasa enhle
hayi sikuzwile Njabulo gciba ingxoxo yethu ngokutshela uZulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile malana ngengwalo zakho kumele bayephi
Ingwalo zami lezi ziyatholakala singathintana kukhasi lami eleFacebook elithi lona Njabulo Moyo Author Speaker kodwa laba abangabe sendaweni yakoBulawayo zikhona eBulawayo National Art Gallery asabona craft center yikho lapha engizithengisa zitholakala khona sengiyakhuthaza abanye abatsha abangabe befisa ukubana balobe ingwalo ukubana ingwalo ziyikusasa yethu yebo abanye bengathi ayisikho bhizimusi elingakulethela impilo kodwa mina ngomunye ozathi avize ubufakazi akhuthaze ukubana uyenelisa ukubana imuli iphile uyenelisa ukubana uthole amanye amathuba ngenxa yokuthi usebenzise isipho sokuloba ingwalo singakhangelela isizwe se-Africa jikelele besingalisisilela emuva ekulobeni ingwalo ezikhuluma ngazo kuqakathekile ukubana silobe ingwalo zethu ukubana sikhulume okumayelana ngathi ingakhulunyelwa kodwa siziyenzele ngobana indaba yase-Africa iyaziwa yithi ngakho kuba kuhle ukuthi iphakululwe yithi
silukanti abasithanda ukubonga umnumzana Njabulo Moyo ngokungena kuhlelo lokuba lapha uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Connection mina sengichaya phansi izulukandaba olibalulisayo ngenjabulo igama lami nguMike Wobe sohlangana ngolwesibili bye bye
siyabonga kakhulu Mike Wobe sithathe leli thuba ukuthi sinike umuntu ohamele inkomo osethulela ezokholo lwesikristu
siyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Sihlangane njalo kulo lolu uhlelo lwethu lwangesonto olukavuselela umoya. Siyithathele khonaphana indaba yethu esize kulelena iviki engithe mina kugulwa izigaba ezine lapha esihlangane khona kuLuka chapter 7 ivesi lika-21. Labe sithi uJesu wasindisa abantu ezifweni nasebuhlungwini, wabasindisa emoyeni emibi izimpumputhe wazinika ukubona. Namhlanje ngifuna sikhangele lesi sekusine esizimpumputhe ezathola ukubona. Liyakwazi ukomuntu ongaboniyo ngokufa kwamehlo enyama kungcono ngoba uyabonakala ukuthi vele kaboni. Kodwa lezi mpumputhe mina ngokuzwisisa kwami lesi sigaba zimpumputhe ezingaboniyo ngamehlo angaphakathi. Engxenye kungaza kube ngumoya omubi ngalokho, kodwa yikungananzeleli ukuthi kanti umuntu uhamba nje lapha emhlabeni uya ngaphi, kukhona ukubonayo yini, uwehluleka ukuthi azilungise yena enze nje izinto engathi uphila yedwa. Impumputhe zaphiwa ukubona okuqinisa ukuthi zabona ukuthi impilo yazo kumele ixhumane loNkulunkulu uqobo lwakhe, ngobana impilo yempumputhe yomuntu angaphakathi amehlo atshengisa umuntu ukuthi kumele abe umuntu onjani, angaphakathi inhliziyo yakhe yikwenza kwakhe. Bakhona abantu abazimpumputhe, abanye ubumpumputhe bubangelwa unembeza ongasekho. Umuntu aphongukwenza nje into aphongukusukelana lolutho angakhangeli ukuthi kambe impilo yakhe le ayiphilayo kusasa kuyabe kunjani. Yimpumputhe le phongukudukuza emnyameni wempilo, ngobana kakula kukhanya kacabangi kazwisisi ukuthi impilo yomuntu ifuna amehlo angaphakathi ukuthi kambe lapha emhlabeni walandani, wadalelwani. Bakhona abantwana abazimpumputhe abacabanga ukuthi engxenye mhlawumbe bawa ezihlahleni ngababazi isentsho labazali babo, yibumpumputhe lobo. Bakhona abanye abantu abathi bangahlala kuhle bazibone sekuyibo bodwa, balibale laba abahleli labo, balibale lo Nkulunkulu obanika umoya onalo ongadingwa ukuphefumula, yibumpumputhe bona lobo. Nabantu abadala ingxabano emphakathini ababandlula abantu bengakwazi ukuthi bakwenza ngobana bazimpumputhe kababoni, kwelinye ilanga abakwenza kwabanye kuza kwenzakala kubo ngezinye impumputhe ezifana nalabo. Sicela ukubana uNkulunkulu asisize singabi zimpumputhe, sibe ngabantu abalombono, abantu abazadinga bafune ukuphila baze bahlangane loNkulunkulu abanike ukubona. Izizwe, imindeni, lenhlanzo ezithiyeneyo ziyabhidlika ngenxa yobumpumputhe kwabantu, mhlawumbe abanye ngabakhokheli, abanye ngabalandeli, ngobana ngaphakathi kwabo kabalawo ukubona kukamoya ukuthi impilo le esiyiphilayo kumelwe iphilwe njani. Singabizi impumputhe, singaphaphatheki, asisondeleni kuJesu uNkulunkulu sithole amehlo angaphakathi sizwe impilo njengoba lokhu esakudalelwayo. Yebo kambe singathalaza inhliziyo iyasuya kusibangele izinto eziningi ezibuhlungu, kodwa uNkulunkulu uthi angasinika ukubona. Kaze sibone ukubona sizazazi ukuthi singobani, sizakwathi umakhelwane ngobani, sizakwazi ukuthi ilizwe lakithi lumelelwe njani. Nkulunkulu ukuthula ahlale lathi, asilondoloze kuze kungunaphakade. Amen.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkanhla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Odokotela bathi abantu kumele bazivikele kugciwane le-COVID-19 loba kulabantu abalitshumi lanye 11 abahlolwe izolo batholakala belo mkhuhlane lo. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvelelisa ngu-Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.